umnotho weZimbabwe weyame endaweni eziningi okugoqela ubudlelwane lamanye amazwe aphetheya. Kepha amanye amazwe aphetheya lawo alobudlelwane namazwe anobudlelwane ne-Israel. Ngakho-ke sakhayela ngikumbhekeliso seduze. Ilizwe lase-South Africa elinye lamazwe esiyidlelana nawo kakhulu kwezomnotho. Ukathi layo elobudlelwane obukhulu namazwe athintane nangcelenzelane lasebenzelana namazwe nalawa amazwe ase-Israel, nelizwe lase-Israel. Ngakho-ke ngezinye indlela akusithinti directly, kuyasithinta nje ngenxa yokuthi labo esidlelana nabo nabo bavele bathintekile ngokwenzakala ngale, ngoba iphazamisa ukuhamba kuhle kwezimpahla esingathi disruption i-supply chain.
Ezinye inhlangothi zikahulumende kumbe ezeZimbabwe ezingakhangelana lobunzima ngenxa yalempi yiziphi?
Ngingafanisela ugatsha lwezezimo engathi yisho fanaso, ngathinta njalo ugatsha lwezebutho, ngoba siyazi ibutho lethu lithola ezinye zezikhathi zokuncediswa ukuthunywa kwamabutho wethu kuvelelize lase-Israel. Akho inxa yokuthi sisaphathekile phakathi kwe-NPA kuyanciphisa amathuba okubana ilizwe lithole impahla ezinjengalezo okufuna kuphazamisa ukuthutha lwenhlelo zikahulumende kakhulu kwengatsha ezizikhathi.
Kulokuphazamiseka komnotho kumbe phazamisa kakhulu abantu nje abantukazana nxa sikhangela limpi?
Hayi, nxa sikhangela abantukazana asikhangelelanga abathinta kakhulu, ngoba kuvele kuvikelekile ngoba uhulumende ngiyelo ubudlelwane kakhulu lamazwe lana. Ngakho-ke ufakile ezinye ihlelo zezabona ugatha lezama-industries umphathintambo wayo sithi ukubana sokuvulekile ukuthi abantu bazingenisele i-fertilizer, bazingenisele lokunye okuncedisayo. Kunanzeleleke obana kungabe kulokuthinteka kwezomnotho ngenxa yokuphazamiseka lokhu.